Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Lingali fuga njani zulugandaba wala mgela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 2 Nhlolanja 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-CCC ihlangana lomphathi mtambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kudingidwa udaba lokuguqulwa kwemithetho yezokhetho.
Umhlangano wethu lo minister ubuqhakathekile ngoba usinike ithuba elokuthi sibonisane ngodaba lama electoral reforms, sikhulumisane ukuthi udaba lolu lehanjiswa njani.
Amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho ukwenziwa ngenyanga kaNtulikazi.
Izamtsho singathi yena ngwalo zibandla elidala ungananzelela thina sinama-structures. Uma sikhuma ngama-structures sikhangele ukuthi sinabantu esikwazi khona thina asinama-sympathizers.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyajabula ngokusungulwa komsakazo okamabonakude ozimeleyo othiwa yiKiona TV.
Ukuvula kwale iTV kumbe singathi lumsakazo kwamabonakude kuletha injabulo enkulu kakhulu koBulawayo, ikakhulu masikhangela ukuthi lo msunguli waso lesi station kuba ngabantu bakoBulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lamuhla sisungula indaba zosuku ngohlelo lwezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Inkokheli yebandla le-CCC izolo ihlangane lomphathi mtambo wezemithetho kudingidwa udaba lokuguqulwa kwemithetho yezokhetho eHarare. Iqula le-CCC libhekane lokuguqulwa komthetho Electoral Amendment Bill elithiwa i-Electoral Reform Task Force, libalisa unkosikazi Shiriyelenga ongumsekeli kanobhala obona ngezokhetho, abomnumzana Prince Dube Kosibanda lomnumzana Charlton Wende. Ibandla le-CCC lithi umthetho we-Electoral Amendment awusoze wenelise ukubandulelela ukhetho olulempumela engasoze iphikiswe. Siqoqe lonkosikazi Shiriyelenga ukuze sizwe okunengi ngalomhlangano.
Umhlangano wethu lo minister namhla ubuqhakathekile kakhulu ngoba usinike ithuba elokuthi sibonisane ngodaba lama electoral reforms, sikhulumisane ukuthi udaba lolu lehanjiswa njani. Njalo thina njengebandla sibabonise ukuthi ugwalo labo elama electoral reforms, i-electoral amendment leyi esephalamende, sibone ukuthi kulezinto eziningi kakhulu ezisilelayo sikhangela imithetho ezayenza ukuthi ukhetho lethu luhambe ngemfanelo kungelabo ukukhonona okuthize. So sithethe ithuba leli sazabanisani kuminista ugwalo lethu ele-Electoral Amendment Act eyethu ezi-CCC, ugwalo lolu oluqukethe izinto eziningi. Xa sikhangela ukuthi ukhetho kumele luhanjiswe njani, njalo lokuvota ukuthi ama-results nxa esebaliwe kumele ehambe njani azafika lapha announcer khona, njalo kulezinto zama-assisted voters, njalo lokuthi abantu amalungelo abantu akumele bevote but abangayenelisi ukuthi bevote. So ngezinye izinto esiqoqisane ngazo, kulokunye sivumelane ngakho, kwaba lokunye sithe hayi asihambe siye-research affairs asiyebona ukuthi kuyini esingakulungisisa khona lapha.
Elibona kumqoka kakhulu elifuna ukuthi
uhulumende akulandele kuyini.
Udaba lama reforms, electoral reforms aluqalanga namuhla, laqala kudala and siyabubona ubunzima obona. Kodwa thina njengebandla sizimisele ukuthi vine parliament ama MP ethu enjalo lokulutshani babo bazazama ukulwisa ngandlela zonke ukuthi bebone ukuthi ama electoral reforms lawa alungisizwa le billionaire iyaqukethe izinto ezikhulunywe ngabantu. Njalo olunye nxa sikhangelisisa udaba lama reforms lade sikhuluma ngawe, iningi lakho nama administrative reforms akhangela ukusebenza kwezek. So ngenye into esithe sizabonisana lezek njengebandla namanye ama political party lama stakeholders ukuthi zam ukulungisisa imithetho esemandleni yayo, ufanana lokuthi indaba yami results management system ukuthi nxa ukhetho soluphelile ukuthi ama results abalwa njani, njalo lokuthi afika njani kuma polling stations konti kuma collation center lapha abalwa khona. So sibona ukuthi ngeyinto izek engayilungisisa yona leyi ledaba laba assisted voters ukuthi abanye basebeqamba amanga ukuthi mina angikwanisi ukubhala, mina kangikumbe ngigogekile, beqamba amanga khona bayancedisa ukuthi bevote njani. And ubona umuntu ongutitsha kumbe ongeedmaster ofundileyo ebesesithi kayenelisi ukubhala. So ngezinye izinto esikhulume ngazo ukuthi sibonisane ukuthi kuhambe njani.
Lo ke ngunkosikazi Shiriyelenga unobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho kwenziwa ngontulikazi. Ibandla le-CCC likhala ngokuthi uhulumende we-ZANU-PF uhlukuluza amalunga alo ngokuwabopha nje mahlayana ngoba esesaba kunqotshwa kulolu khetho. Lithi njalo uhulumende kafuni kuguqula imithetho yezokhetho ngendlela ecacayo ngoba esesaba ukunqotshwa. Kodwa abezanu-PF baya kulandula lokhu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngisesinjeni kade sengikhuluma ngindeni mama ukuthi silungiselele ukhetho njengabantu benkayi. Yebo ye angake ngijwale ibizwe lonke, kodwa abatshithi akuqandele lami ukuthi ngenze okungilingeneyo ukuthi ngikwenze ngiyakwenza. Siyasebenza kunjalo Ntungami. Ngikubona ungabona iZANU-PF liqalisa ukuzonda ibopha abantu bashayana bengalacala. Yikho okutshengisa ukuthi abantu sebesebenza. Ungabona sokunokuthengisa okukhulu kulapha nalaphana, sokubonakala abanye bethengisa kuZANU. Yikho okutshengisa ukuthi abantu sebesebenza. Ungabona iZANU ikhuluma isithi khona labantu abanama-structures zisabeza, akudingi ukuthi basisebenzise ama-structures. Yi-structure mina ninje, yikho kade ngise esingeni. Njalo esingeni ngihlangana nabantu abaningi, labanye abahluphekayo esikhulumisane labo okutshengisa ukuthi bona ababahluphekayo ngabe yibo abancediswa nguhulumende. Uhulumende kabonakali ndawo ne-social welfare ukuthi ancedise bona abantu abahluphekayo. Lisizi lezemisemakhaya sizama ukuthi sitshengisane, sibonisane labantu ukuthi uqubo labo lisuka kuZANU. Sokufanele ukuthi iZANU ngo-2023 lonyaka kayihambe iyephumula ngoba inhlupho zethu zonke eZimbabwe zivela kuZANU ngoba saqalisa ukuhlupheka ever since iZANU yangena ngo-1980. Before 1980 sasihlukuluzwa ngamathiwa, kodwa owayengahlukuluzwanga wayengahlupheki ngoba yonke into yayikhona.
AbeZANU-PF bathi bazalinqoba kulolu khetho luzayo ngoba bathi kunenga bakwenzele uZulu, ikakhulu inhlelo zokuthuthukisa abantu. Bathi baqhube inhlelo eziningi kakhulu ezigoqela ukuvuselela imigwaqo.
Ungakhuluma ngokuvuselela umgwaqo, ngivele edorobheni kobulawayo uZulu ngisiza lapha enkani. Ibanga engangilithatha ngisuka kobulawayo ngisiza emzini wami enkayi ngangithatha 2 hours. Khathesi kusuka kobulawayo ngisiza emzini wami enkayi ngithatha 4.5 hours. Yiwuphi umgwaqo abakhuluma ngawo ukuthi bayalungisile? Laba abantu osokusebengingakufana abantu abagula ingqondo batholakala ezitsheni. Kulusizi nje ukuthi labo sebefanana nabantu abagula ingqondo ngoba bakhuluma into ezingadiliyo ezingabonwa ngabantu ukuthi lokhu sebekwenzile. Sibona thina yonke into iyabhidika, kodwa bona bathi kuyathiwa. Bakhiwa ngaphi lathi ke siye bona?
Lo ke ngumnumzana Bednico Bebe ilunga lebandla leCCC ubeqoqa lo ntungamile inkomo weStudio 7 esenkayi. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi untungamile inkomo uphinde waqoqa lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo yena othi abeCCC bayazikhohlisa nxa becabanga ukuthi benganqoba ibandla lakhe kulolu khetho.
Izanchosi ngathi yena ngwalo zibandla elidala njalo izibandla elikwaziyo ukuthi i-election ijona. Ungananzelela thina silama-structures. Uma sikhuluma ngama-structures sikhangele ukuthi silabantu esiwazi ukhona thina asilama-sympathizers. Silabantu abangama-members. And uma sikhuluma ngabantu abangama-members, uma sikhuluma ngama-sales, singena elayinini ukuthi silabantu bethu abangu-50 laphana. Sesibala ama-sales wethu ilizwe lonke. Kulapho esifika khona le-number yokuthi hayi abantu bethu ba-ready, noba ngaze kumemezelwe i-election loba namhlanje, singakutshela ukuthi hayi iZANU-PF lapha sibona thina ngama-sales esiwabambileyo, ngabantu bethu i-membership yethu esilayo. I-membership abanamakhadi ethu esilabo bangakanani. Okusitshela ukuthi noba sesingama laphana, siyatsho ukuthi hayi yonke ikhetho siyaliwina thina, kumbe vese siliwinile. Ngendlela yokuthi i-membership yethu iyabe isitshengisa ukuthi ngempelampela iZANU-PF libandla vele elikhona. Njalo eZANU-PF kaziphumule, iZANU-PF libandla elikhona ebantwini, libandla eliyenza ngathi eliyenza kwenzakala entweni eziningi kwezedevelopment. Siyakhala imigwaqo, sikhale yonke into, abantu bayabona ukusekule nguquko. Njalo abantu sebekhonisa kuba kubandla kwezanu-PF bagcwele kuma-shares, bakhona kuma-structures. Thina silibandle ama-structures esingatsho ukuthi ibandla lethu ngalesi sikhathi ngasem-election siyawina.
Abanye bathi kuyiwa kukhetho olwedluleyo lathembisa abantu ukuthi lizasungula imisebenzi livuselele lomnotho. Kodwa bathi umnotho ulibhuqile ulehlule nanku phela uqhubeka uguqenga amadolo kanti le misebenzi kayibonakali.
Nkomo, ngiyamangalisa ngithi kathi sikhuluma lawa ngithi ngiseganyeni ngisemsebenzini ngiyasebenza ngikhuluma nawe unjenje lapha mina abafana abaningi abasebenzayo ngaphansi kwami akade bengekho emsebenzini ngibe sengikhangela ukuthi abantu abaninginingi kunjalo nje bakhona abasemsebenzini uma ufuna ukubona abantu bakhuluma ukuthi umnotho wezimbabwe uguqe phansi batshele ukuthi balamanga akubhodi ngamadolobho wonke ubona ukuthi izakhiwo zakhiwa njani akubhodi ngamadolobho amaninginingi ubone imisebenzi etshengisela ukuthuthuka kwenotho kwelizwe lezimbabwe impilo yabantu iyakutshengisela ukuthi abantu bakulesi sibanga. Singathathi sifake abantu kwesi sikhathi ngesigaba ngesigaba ukuthi uzagijima ulande abantu ovele besemabhandleni kumbe abanye abantu uhlangothi oluthize olukhandele ukuthi yilo ludubelayo sifike umnotho usehlule. Umnotho ukhangela ukuthi kwezemining uhamba njani, ubusukhangela kwezefarming ukuthi uhamba njani. Yikho lapho usungakhuluma khona ukuthi hayi umnotho uguqe. Umnotho awuguqanga phansi. Okuyenzakalayo elizweni kuhle kutshengisa ukuthi ilizwe leZimbabwe sikwesinye isibanga esihle kakhulu. Abasebenzayo bakholisa, abasezindaweni bakholisa, abantu babe bebona ukuthi lapha sisebenza kanje umnotho ukhona. So ngaleyo ndlela obvious abantu basezoyekela ukukhala, bazakhala ngendlela ukuthi bafuna kona kwenziwe intando yabo kodwa bengafuni ukuthi basebenze njengabanye ukuthi ilizwe lethu lithuthu.
Lo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni lo ntungamile inkomo Studio 7 ekwamahlaba ithwale.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo ukusungulwa kwemsakazo kamabonakude ozimeleyo othiwa yiKiyona TV. Inkampani yalomsakazo ikhokhelwa ngumnumzana Qhubani Moyo ongumqondisi njalo umsakazo weSkies Metro FM osakaza ukoBulawayo. Umsakazo weKiyona TV waphiwa imvumo yokusakaza nguhulumende ngomnyaka ka-2021 waqala ukuya emoyeni uhlelo lweDDT ngomnyaka odluleyo. Wenelise ukusakaza inhlelo kumabonakude izolo njalo uba ngowesithathu ukusakaza uzimele kumabonakude elizweni ulandela oweZTN lowe3KTV yona yomibili esedolobheni leHarare. ugeina kumete saiti we Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube omunye weziphathamandla ze Bulawayo Progressive Residents Association.
Ikiona TV yi television kumbe singathi ngumsakazo kamabona kude ongaphansi kwesitebele kumbe ngaphansi kophahla lwe Fetho Communications okuyinkampani ebambe labo ebambe yona Ikiona TV yabamba le Sky Metro FM yabamba ke le Breeze FM ekhona ngale edolobheni le Follows.
Lizwa njani njengezakhamizi zakoBulawayo ukuba nali lo msakazo wenu okamabona kude njalo leminye imisakazo esakaza iphuma edolobheni lakoBulawayo isakazela izwe lonke?
Ukuvulwa kwale iTV kumbe singathi lo msakazo kamabona kude kuletha injabulo enkulu kakhulu koBulawayo, ikakhulu ngasikhangela ukuthi lo msunguli waso lesi station kuba ngabantu bakoBulawayo. Siyakhumbula ukuthi umuyi uKhonti Mhlanga ubevele engemva nguye kade ke engutshalimani waleli wale inkampani eyebambele izingatshe ngezikhulumileyo as a Fetho Communications. Kube sokusithi ke uDokotela uQhubani Moyo lijaha lakho napha vele enkulumani koBulawayo odakwa khona apha ensiza lapha, siyakunanzelela ukuthi ngabantu bakithi abavule into yakithi, njalo singabantu bakoBulawayo singabantu bemathebelelendi siyakujabulela khonoko ukuthi sesize saba lento etungulwa ngabantu bakithi ezokukhuluma ngezindaba zakithi. Siyinhlanganiso ke siyakwemukela ngezandla zombili khonoko.
Kuyini elingakukhuthaza mayelana lomsakazo lo osanda kusungulwa, nalo kukhona yini elingafisa ukubona kusenziwa umsakazo wekiyona?
Kuthaza ukuthi abantu bakusekele okuyabe kusungulwe ngabantu bakithi kulo umhlubulo, sincedisane lalaba abafisa ukuthi bathuthukise umhlubulo weMandebeleni. Siyinhlanganiso ke sikhuthaza ukuthi iTV leyi isakaze phose itholakale kuzo zonke izindawo ukuze abantu bakithi babone ubunandi, babone uluju abantu abazalwa kule indawo, abazalwa eZimbabwe abenelisa ukuthi bakwenze. Sesisisho ukuthi lokhu ke yikho esingathi kusungule ngekhaya, ngoba yinto esuke isungulwa ngabantu bakithi ezoncedisa abantu bakithi. Esikukhankaselayo kakhulu ukuthi nxa kuvuma umsakazo le ufinyelele umabona kudelo ubonwe ngabantu bonke abakulo umhlubulo, ngoba kahlesi kunzima ukuthi ungavulya iTV ubambe kwezinye indawo, sokumele ube lesatellite. Let's hope iKiyo nayo nizabe ibambeka lula. Kodwa ke ngokuzwa kwami bengizwe ukuthi izabe ikhona ku satellite dish kuthiwa le ngazantwa ivela kibo Tanzania kakhulu. Ningazi njalo kombiza gcina kufinyelela khona apha ku TV nje ukuthi ungalayita uhlokoze ugcine usufikile laphana lapha isitishi esikhona ungawutshintsha ichannel lapha. Sile themba ukuthi kuzaba njalo. Okunye besikufisa ukuthi ngabe kuyavuma njengoba abantu abaningi besebenzisa Open View bona laba, ngabe kuyavuma ukuthi ikhunywe layo via Open View abantu bayibone khona? Kodwa njenge commercial station ngithemba ukuthi kuzamela abantu babadalele ukuze bafinyelele lezo zinhlelo. Kodwa ke sibafisela inhlanhla kukho konke abaza kwenza, ngoba kungabantu kade sabezwa besithi balesifiso esinjalo.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube, omunye wabaqondisi benhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ve-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi usecelwe ngumthethwandaba ukuthi aphe ubufakazi kucala eletheswa isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fatsai Mahere kumaviki amabili azayo. UMahere wabotshwa ngemva kokusakaza umfanekiso olomama oyekhala ephethe ingane yakhe esithi ibulewe ngamapholisa enkundleni yokuxhumana eTwitter. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umkhokheli welizwe leBelarus umnumzana Alexander Lukashenko ucebise umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi asebenze gadalala ukuze anqobe kukhetho oluzayo. Leli phephandaba lithi uLukashenko wethulela amazwi emkhosini wokusayina izivumelwano zokusebenzelana izolo. okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ivuka njani kodwa bakithi? Kunzima kakhulu bakithi kulabo abasathi bona hey Studio 7 sihamba sithatha uhlangothi. Thina salale Studio 7 from 2004 kuze kube manje kusawuntunkamili Nkomo yedwa owayefunda Studio 7. Manje u-2022 siloko esihamba naye asimanga vele ikazithatha uhlangothi saphuma kwinto yabo leyana leyana Zimbabwe ZBC lokwana ishit ye studio lokhana siright ngoba yisabo khona leMpumalanga. ZANU PF hayi ayivumi ZANU PF ushiye miliqedile ilizwe yalikhoba nya okwezanu PF okwenya okwezandla ngabe okwenyawo ngabe kuyasukuma kuhamba iZambia nini ibidiphendele kwiZimbabwe ibuyizocela izinto ithola izinto eZimbabwe ibidiphendele eZimbabwe kakhulu. Namhlanje iZimbabwe yes iphiwa iZambia umumbu ilomhlaba ongakhi lelizwe lingakhi lamaplaza angakhi bathumba amaplaza bathatha wonke bagweva wonke bathi ngabo bese babacasha inkomo emaplazini kuthi ubhadala ngenyanga ukuthi inkomo zidle eplazini iplaza elali lisapota isizwe. Umuntu athatha iplaza kuthiwe ngoba yena ungezanu PF athatha iplaza ligweve libe lakhe icede lapho eqashisa inkomo ukuthi zidle ubusubhadala 200 rand ngenyanga. Yikho khona ukuthiwa yikuvusa ilizwe shem iZanu PF liyahluleka shem liyahluleka hlulekihluleki iZimbabwe yayisupply nje Europe ngisho France babethatha umumbu eZimbabwe mayengavuka namhlanje akulalizwe wonke amazwe ngazothatha khona lapho umumbu eZimbabwe but ngokwehluleka sesize kucela emziphiwa ngoZambia shem listelelisa amanye amazwe.
Sanibonani mahlaba ezulu umhlaba wonke jikelele hayi okhulumayo lana lithagwana elikhulu esigabeni sako siwoko lase Plum Tree ukhanyani Ncube right ngithanda nje bakithi ukuthi ngithi mina abantu bengazikhohlisi ngokuthi khona okuhlangana kwepresident uMnangagwa nale yaseDelaruya khona leyo ukuthi kuzobe nemphumela etheni. Akufana nje nezigulani nje sesibhedlela zodwa zonke zibe sesithi khona hayi esinye sibese siyahlola esinye isigulani ukuthi hayi siphethwe yini and so forth bese sisisiza kambe kungayenzakala khona lokho. Lihlaya leli lihlaya leli abalenzayo leli anyway weli bona babhizi badla imali yestate baphakathi kwemibuso angibonge bakithi amen.
Sihlobo sami sisonke endabeni kamjanana ngilesimanga lo mjanana lowo olokhu eqhubeka ethengisa ilendi kala ithoyilethi hlangana la esibuzi zonke ethela ikhuba esiyegangeni imali le lendi uyisa ngaphi? Wathathela umntanami wathathela umzukulu wami ngibuhlungu ngaye lumfana lo mdala mjanana.
Siyabingelela siyabonga kakhulu ngomsebenzi baphathi bohlelo hayi ngithanda nami nje ukuthi ngabe umuntu kakhulu ke ngincome amadoda afana lawo Zintimkandla ukuthi ngabe baba baningi abantu abakhuluma njengabo and bephiwe le opportunity ukuthi labo bephathe ngendlela engibezwa bekhuluma ngayo hayi amadoda amanye asekhona alomqondo ohlakaniphileyo ukuthi ngaba aphiwe opportunity lizwe leli ngaba ngcono kakhulu liphume encindezelweni leyo yokuthembisana amanga sithinjiswa iZANU PF. Bese ngigcina nje ngokuthi amadoda eMRP ngabe kuya ngami ngaba akubona ukuthi seZimbabwe kukhulu kakhulu ukuthi ngabe siyakubambisana hayi ukuthi sithi siyadonselana sibe iMRP sidonselana sibe iTruth. iTruth ibandla lakudala elikhande ngabo Morgan Tsvangirai sebeze bafa bebulwa yiZANU. So ngikwonti iTruth inkulu kule MRP ngabe iMRP ibambana le Truth sikwazi ukuthi sikhiphe iZANU. MayiZANU siphumile embusweni sesingakukhuluma labe MRP bekhuluma izikhalazo zabo ukuthi sifuna ngabe kuba kanje sicela lapho kwethu kube yilokho ngaleyo ndlela ilizwe lingaba ngcono. Kodwa masadonselana so iMRP abaningi beMRP bahleli begxeka iTruc ngibese ngizibuza ukuthi bayigxeka ngani iTruc ngoba ikaphathi la iseziyi-opposition ithole ubunzima. So hayi mina ngicela ngabe siyabambana singamaZimbabwe noma siyavota ke sivotele ukukhipha uchuku esilalo. Siyabonga ukukhuluma ngosidumo siyabonga.
Salibonani kuStudio 7 balaleli nabalandeli nabasakazi senibingelela ngegama leNkosi uJesu Kristu. Ye bantu bakamthokazi nanko ke liyakubona Lapha eweni yase kusayimgusa lapha. Eh abantu bokuza sebezindawo. Sebenze khona obele ukufunayo, acela imali ukuthiwa votelana ama MP nama mayor nama council, hayi MRP kanifuni. So nango kama council ni yaselifakela abangane benu khona ngapha. So selizigwaze ngowena umkhonto olutheleyo. Imatch le selibheje no ref, angeke liwini imatch ungabheja no ref. Siyalincenga abathwakazi abahle zamani kuvotela ama MP nama councillors ethu ngapha kumthwakazi. Kuzukhona ukulilwela amadlela enkomo ebuyela enkomeni, indawo zokuhlala zibe kahle, ama MP nama mayors ethu azalihlalisa ngendlela efaneleyo. So nina nithi anifuna mfana omncane aphinde, mfana omncane aphinde. Nanko sebephindile izano ke sifaka abantu bayo khona lapha endaweni zenu. Napha abanye siyabona abatshaywa lapha enyama endlovu, sabatshontsha amazambane amagwili. Yiyona la amashona la aliwathandayo. So zamani ukuphuma emnyameni nize kukhanyeni. Ya okhulumayo nguzenzile Ncube ozalwa kosuwo weflam ngokuhlala ngesidipa suit. Ambonge ngajabula kakhulu uma engabalwa le record.
Eh lifuna nje Studio 7. Hayi siyabonga bakithi sike sazi inkulumo lapha ngomhla ka 31. Inkulumo yemigwaqo lo eVictoria Falls wakobulawayo. Hayi sazi inkulumo indaba zomgwaqo lezi navele shot uma bangasavakashana ngwa lapho na baphethe ngezindlela kakhulu umuntu uzosikhulumela. Hayi siyasokola bakithi. Vele nje ibingafuni yona nje inkulumo laphana ikhulume ngomgwaqo i1 beyifana ikhulume igwaqo yonke manje ngithi kukhuya ngomgwaqo ofaka imali eVictoria Falls abaya abantu abacatshana ngoba uma ngakhuluma nomgwaqo yakithi le from eThekwini nje siya khona nxa from ePlant kuThekwini labo demodemaro labo zimnyama zinyama ngcwethela yakhona yayaphela indlela hayi indawo zokuvela kulomgwaqo right lethu into izosuhlunga kakhulu imali zethu ziyathatha emabhoda zisebenza eSouth Africa ukuthi ziyelungise imigwaqo kathela insurance lokuthi uma zakona ziyalungisa yiphi imigwaqo angazi kodwa iningi zizalungisa leya kuVictoria Falls kuthiwa kulama-tourism khulu ngoba abantu abafuneka abezimali nasilamali so hayi liyiphathe khonapha indawo zemigwaqo kunzima bakithi hayi zibagwe hayi impilo yakuqala ngumgwaqo vele kuze ibhizinisi ezihambe kodwa uma kucatshangwa le icatshangwayo abantu bayacatshangwa ngoba ngiyazi ubaba lo ezokuthekelela ukhuluma ngokuthi yena ubona ngoba eVictoria Falls ukuthekela khona abantu abaningi izivakathi ezikwamanye amazwe aba lapho kungathekelwa khona vela kula ndawo kuright kusile hayi siyabonga Studio 7 libelokhu libaletha sibazi ukuthi bakhuluma bethini naveze sibone umuntu ofaya ingxenye kulo muntu ophila eZimbabwe ngiyabonga
Studio 7 Studio 7 linjani wasakazi bethu hayi siyazizwa izindaba hayi sisilihaya siyalokuthena iminyaka engu 20 years lisemsakazweni hayi siyabonga sithi hayi inkosi ngalinge ilingezele iminyaka yokuphila lisifundile izindaba zangathatha ihlangothi hayi siyabonga kakhulu kuzindaba zeZimbabwe hayi kwabantu bensuza siyabizwa bayakhala bathi ye sebengenelwa ngabantu bempumalanga ye sebathathele umhlaba sebatshontshele izifuyo hayi kusekuncane kulokho elikubonayo abantu bakithi basimani bembandibeleni lonke nje kusekusekuncane balilokho elikontinua livotela amaphathi asempumalanga basazogcwala vele basazodiploya lasemalayinini ngoba i-grand plan liyani lithi funa ukuthi badiploye yonke indawo emathebeni kungabi khona lapho kungela muntu esihlweni khona kumathebeni ethu so ukuze sikugweme lokho bantu bakithi asizameni ukusondela ku-MRP kancane sibe labakhansile MRP sibe lama-MP MRP asikuthi siyabenyanya abantu bempumalanga kodwa hayi sinyanya izenzo zabo ngoba bona bafuna ukuzenzani yiba abantu laphana eZimbabwe lo omunye umhlobo asobantu so that is futhi ubakhipha lokuthi hayi that singabantu siyaphila votele i-MRP uza kuthola ukuphumula lapha
lawo ke bekungamazwi nolina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukuze eMelika ngamafitshane, amapholisa ogatsha lwe-FBI izolo angene endlini kamongameli Joe Biden edolobheni leDelaware bedinga amaphepha alemfihlo. Lokhu kulandela ukutholakala kwamaphepha la ehofisini kaBiden ngesikhathi engumsekeli kamnumzana Barack Obama. Kodwa izolo amapholisa awe-FBI awatholanga lutho emzini kaBiden. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkokheli yebandla le-CCC ihlangana lomphathintambo wezemithetho, umnumzana Ziyambi Ziyambi, kudingwa udaba lokuguqulwa kwemithetho yezokhetho.
amabandla ezombusazwe athi asizilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho kwenziwa ngenyanga kaNtulikazi. Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyajabula ngokusungulwa kwemsakazo kamabonakude ozimeleyo othiwa yiKiyona TV. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.